Udaba lokuthi abantu bahlatshwe ijekiseni yesithathu yokuvikela umkhuhlane we-COVID-19 ludaba olukhulunywa ngalo kakhulu ngalezi insuku lapha kwelemelika, ngoba ekuqaleni bekukhulunywa ngokuthi labo abaleminye imikhuhlane engenza ukuthi amasotsha omzimba ehluleke ukuzivikela yibo akade bengani bayaqonqosela ukuthi bazaqoqelwa ukuthi bathole le ijekiseni yesithathu. Kodwa ngizwe namuhla la izolo sokukhulunywa ngokuthi hayi, inengi kuzamele lihlatshwe ijekiseni yesithathu le eyokuvikela. Imbangela yokuthi kube lalo umcabango kumbe kube lalo inkuthazo yikuthi umkhuhlane lo ukhanya usumemetheka kakutsha njalo njalo abantu abaningi sebesifa, izibhedlela zigcwele ngathi phose ama-states wonke, njalo usuhlasela labantwana abancane lo mkhuhlane. So mbona ngani abezempila kahle yikho sebekhuthaza ukuthi kungangcono ukuthi laba abahlatshwayo ama-vaccine bethu ama-Jackson akuqala, abanye bahlatshwe yodwa be-Johnson and Johnson, abanye abe-Moderna labe-Pfizer bahlabe ezimbili. So kule nkuthazo yokuthi bahlatshwe esithathu.
Amajekiseni khonapha eMelika akhona, kodwa abantu abaningi kabafuni kuhlatshwa. Kungani kunjalo ngokubona kwakho?
Mina mbona ngani abantu abangafuni ukuhlatshwa vele baningi labo kakhulu. Abanye ingakhangela lapha sibili kwelemeli ukuthi kungakabi noma lelo mkhuhlane lo we-COVID-19, kuyinkuthazo nje ukuthi abazali bahlabise abantwana amajekiseni lawa navikela abantwana ukuthi bangaguli. Abaningi babevele besala besithi abahlabise abantu ababo, kuphuma imibiko yokuthi amajekiseni ona lawana ahlatshwa ukuvikela abantwana, abanye besithi wabangela umkhuhlane kumbe ngithi isimo okuthiwa yi-autism ebantwaneni. Kade bevele bekhona abaningi abantu lapha kwelemelika abavele bengafuni into zonezo ezokuhlatshwa lawo ama-flu shot, vele kade bengafuni. Kodwa kunye kwasekusengezelela ukuthi abantu bathi abafuni ukuhlatshwa, ngibona ngani ludaba lokuthi umongameli owayebusa owayekhokhela leli lizwe umnumzane uDonald Trump laye kungani ulesandla kulolu kudaba lokuthi abantu bathi abafuni ukuhlatshwa. Kodwa kungasenani ngilethemba lokubana abantu bazaqhubeka belalela inkuthazo lalabo abangafuniyo, bagcine labo sebebona kuyinto enhle ukuthi bahlatshwe amajekiseni.
Kuyini ongakukhuthaza uZulu?
Mina inkuthazo engingayipha sibili sesikhangele khathesi ukumemetheka kakutsha kwalo umkhuhlane yikuthi abantu nje bengaphakama bayehlatshwa sibili. Ngikhangela njalo udaba lokuthi bakhona bona abantu abangafuniyo kade besithi abafuni ukuhlatshwa, kodwa abanye sebefelwe yizihlobo zabo. Khathesi uyababona bengani labo sebencibincibilika sebezisola ukuthi ingabe izihlobo zabo lezi sezibhubhile bezihlatshiwe amajekiseni, ingabe zigule kancane zasi sila. Khathesi ungani sokusithi dlwe ebantwini labona ababalenkani nkani sibili, ungani sebengane sebencibilika. Ngakho ke lami ngiyakhuthaza ukuthi hayi bantu, asiphakameleni phezulu sihlatshwe amajekiseni la, sizivikele ngoba kulamuntu phela ongafuna ukuphila, sonke siyayifuna impilo.